Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 25 kuNkwenkwezi 2022 igama ngontungamili Nkomo ezihamba phambili.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Kulo wesilisa ovuke ubhova eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi. Bonke kufe abantu abangu 21.
Ngabasozi bavume ukuthi i-official lemabhenki ifike khona.
Idola leZimbabwe selilahlekelwe luhlonzi njalo emkambo kahulumende ngesilinganiso esikhulu nxa liqathaniswa lemali yeMelika. Abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kubi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa ovuke ubhova eMelika esigabeni seTexas izolo wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 kanye labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi. Bonke abafileyo bangamachumi amabili lanye 21. Abanengi babikwa belimele njalo balaliswe ezibhedlela. Umsolwa uSalvador Ramos oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 laye udutshulwe ngamapholisa wafa. Uhlasele ngemibhobho esikolo semfundo yaphansi eseRobe Elementary School wabulala abantwana abaleminyaka ephakathi kweyisikhombisa 7 kusiya kwelitshumi. Abanye babantwana laba bebesenza uGrade 2, uGrade 3 kanye loGrade 4. Amapolisa athi asaphenya. Izehlakalo zokubulawa kwabantwana besikolo labantu makhaza ngalindlela zibhahile eMelika. Ngeviki edluleyo kulosakhulayo omhlophe ozonda abensundu odubule wabulala abantu abalitshumi kwesinye isitolo esigabeni seBuffalo eNew York. Umongameli Joe Biden usole kakhulu isehlakalo sayizolo waxwayisa iPhalamende yeMelika ukuthi ipasise umthetho onqabela ukuthengiswa mahlayana kwezikhali. Nanka amazwi akhe.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Sengidiniwe ngalokhu. Lingantshela ukuthi akula lutho esingalwenza. Sapasisa umthetho ovimba ukuthengwa mahlayana kwemibhobho emikhulu. Izehlakalo ezinje zayehla. Wathi usuphela ukusebenza lowo mthetho zaqalisa ukuqansa. Akuqondanga ukuthi umntwana oleminyaka engu-18 angene esitolo ethenge imbhobho. Kubi. Uyisangaphi imbhobho ngaphandle kokubulala abantu? Abalungisa imbhobho bathola inzuzo abantu besifa. Kumele siphakame
singabavumeli.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika, umnumzana Joe Biden. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas, umnumzana Rafael Mthombeni.
sithithibele sibili sizwa ubuhlungu ubona ukuthi imphefumulo engelacala nje imphefumulo futhi emncinyane ngoba laba ngabantwana abancinyane abakade bengena istandard eziphansi o grade 1 grade 2 grade 3 kuseya ku 4 khona lapho yibo labo abavileyo yibo labo ababuleweyo into le eye kudubula le ingathi iqubene mbona ngathi into le ingathi idabule ilizwe phakathi kulabanye abathi kufanele ukuthi sibe lempopho sizivikele kulabanye abathi impopho kayingabi khona ezandleni zabantu
abanye bathi ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho lokhu kungaqedwa kuphela nxa uhulumende engalawula ukuthengiswa kwemibhobho i-gun control ngesiNgisi wena ulubona njani lolu daba
ye kungenzakala kodwa ke ngibona ngathi sokuphuzi ngoba imibhobho yona ngokwayivele sikhona ngale ngale kwe gun control so ke unga controller ngapha ukuthi uthi nxa ngizathenga mina uqala ungibuza isitupa umbuze lapho enhlala khona ungibuza buzinduzo ethize kodwa vele imibhobho yoniveli sikhona khona enxenye kusiya ngokuya sizakuzwa ukuthi umfana lo uthethe ngapha umbhobhona lo adubule ngawo abantu bona la uzafica ukuthi enxenye ngumbhobho wangekhaya kumbe ngumbhobho ahambe esitolo bafika bambona ukuthi kalacala lokuthi ehluleke ukuba lo mpopho bamqhubela umpopho lwana yona lo sewusebenzise ukubulala abantu kuvele into le ixubene sibili kakhulu kakhulu ukuthi kulalaba futhi abakhulu abalobhayo abalobha ngempopho labo ukuthi impopho kufanele ukuthi ibe khona bafaka izimali ezinkulu ukuthi khona abantu bathole impopho kalula soke ukuthi le indlela yokuthi kwenziwe gun control ngibona ngathi kuyitaski enkulu kakhulu kungakhathalekile ukuthi nguphi uhulumende ongangena yikwe ngubonayo baba Nkomo angiboni sibili ukuthi kule solution esegcekeni lokho
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika njalo uhlaziya ezombusaswe. Idola leZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi phose ayisithupha $258. Kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu $290. Emkambo wensitha idola laseMelika lithengiswa ngamadola eZimbabwe asukela kwangamakhulu amane $400 kusiya ku-$500. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola lakuleli kutsho ukuthi intengo lazo zizakhuphuka.
Into ekhona ukuthi imali yangaphandle kwelizwe ilemisika emibili lapha eZimbabwe. Uzananzela ukuthi nxa kuyibank elikhulu iReserve Bank nxa bengasavumanga ukuthi i-parallel market imali umsika omnyama uhuge udonse intengo yedola labo elisebhenki laba abadinga imali bazagijimela ngaphandle ngoba kuthuthi abathengisa imali babeyithengisela ngaphandle emsikeni omnyama.
Emkambo omnyama okhuluma ngawo baba Ngwenya i-rate yakhona iphezu kwe-400 kulapho esiya khona yini nge-official exchange rate le?
Gabasozi bavume ukuthi i-official le emabhenki ifike khona ngoba umthetho wabo yena umthuli Ncube lo mangutsha bathi bona bazama ukuthi bayibaba bafake intengo eyangaphandle bayifake phansi. phansi abafanele bakwenze ukuthi bathathe imali eningi reserve bank bayigcwalise emsikeni kwenzela ukuthi kube le competition abasoze bavume ukuthi imali esebank ikhwele ilandelana lomsiko omnyama zabalayo imali yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Abazithi bazinkosi zamaNdebele sebephoselana aqatha phezu kwembizo eqoqwa ngomunye wabo umnumzana Stanley Raphael Khumalo ngempela sonto esigodlweni seState House kobulawayo. Umnumzana Khumalo uthi uzasuka kwele South Africa ngomgqibelo ekhokhela udwendwe lwezimota zezizalwane seZimbabwe ukuyabamba limbiso. Kodwa ophikisana lobukhosi bukaStanley umnumzana Bulelani Khumalo laye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uthi okwenziwa ngusowabo akukho emthethweni njalo uxwayisa abantu ukuthi bengamlandeli. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ababili laba baphikisane emphakathini. Ngomgqibelo bekulombuthano eBerea Park wele South Africa lapho uStanley Khumalo atshele khona izizalwane zakuleli ukuthi ufuna kuvuselelwe umbuso wamaNdebele ngemva kwalimbiso. Ngemva kwalokhu uthi uzacotshwa ukuba yinkosi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo umnumzana Justice Moyo.
Abantu bayahlanganela eCentenary Park kwaBulawayo kulapho kuyahlanganwa khona abantu sebesiya lapho kuyaqala khona umsebenzi omkhulu ozohamba uziye phelela eState House. Abantu bafuna inkululeko umsakazi, abantu sebehlukumezeke kakhulu, abantu sebefuna ukuthi babuyele esizweni sobukhosi bekuthiwa yinkosi njengakudala azange sike sizwe kudala ukuthi bake kwaba labantu abaye bahlupheka ngalendlela. For 42 years abasebehlupheka endlela asebehlupheke ngayo azange sizwe kwenza ukuthi kuyakwenzakala into ezifana nalezo kusabusa amakhosi.
Uhlelo lwakhona luzahamba njani ngemva kokubuthana eCentenary Park? Siyazi ukubana eState House kulamasotsha, azalivumela yini ukuthi liyengena khona?
State House yebo siyazi ukuthi kulamasotsha agadi State House msakasasa, kodwa ke iState House indawo yenkosi, indawo yesilo lapho isilo sesiyakhona. Konke msasazi kuzazenza mangabe sekufika khona ngale ukuthi kwenzakalani kusazenziwani, hayi asilakho okuningi kodwa kuzozenza mangabe abantu isilo sesifikile khona ngale. Bayakwazi lokho ngoba izincwadi zahamba ezahanjiswa yimi laso isilo umzilikazi wesibili esasihambisa incwadi lezo zazihambisa embassy yeZimbabwe lapha eSouth Africa. So bakulindile lokho, bayakwazi into abayaziyo leyo msasazi.
Manje lena lithini ngokuthi kulabanye njalo abathi kule nkosi uBulelani Khumalo abathi bona bahambelani lenyathelo lelithathayo leli, lithini lina ngakhona?
Msasazi angeke ngize ngikwazi ukukhuluma ngomunye umuntu noma ngenye inkosi engingayaziyo mina. Mina ngizokhulumela ngikhulumela inkosi eyagcotshwa phambi kwesizwe, eyagcotshwa sibhekile.
Manje labo abathi inkosi isilo ngesakothuma lithini lina?
Khona kunjalo impela msasazi ukuthi inkosi yayisebenzisa isibongo sakothuma. Sonke siyakwazi kahle kahle msasazi ukuthi ebukhosini kuyafiwa, njengoba sisazi imbali kalobhengula ukuthi lobhengula ubukhosi wabo uthatha njani, ebulala umfo wabo uhlangabeza ethi uvikela isithunzi sobukhosi. Yikho ke okwayenza ukuthi isilo ekuqaleni sibizwe ngothuma ngoba ngabantu abahamba bayafihlwa.
Umnumzana Justice Moyo yisikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye walabo ukuthiwa yibo inkosi yamaNdebele. Uhulumende uthi ukuhlelwa kutsha kwezigaba zabameli bePhalamende ama-constituencies kulungiselelwa ukhetho luka-2023 kuzasungulwa ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula kuye phela ngoMpalakazi. indawo zelizwe ezigoqela idolobho lakoBulawayo, iMatabeleland kanye leMidlands zikhangelelwe ukulahlekelwa ngamaconstituencies ngoba bebalutshwana abantu ababhalisele ukuvota. Uhulumende uthi abantu bengabhalisa kuze kuyefika ekupheleni kwalinyanga ukuze amanani abo abalwe lawo kuhlelo lwe-delimitation. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi.
Lanxa sinazedebo kambi veki yavuya lapha phansi ebantwini ngomkhankaso lokuthiwa yi-Bleach okwamahlandla amabisi, kodwa nxa sinanzelela abantu abathe barejista inumbe zokuziphansi besibona ungathi ngakuyavuma izethi ngake yananzelela ukuthi kule program lefu yokuthi athize zithupha ezafrika kuze kuyofika uSeptemba eyaqalise emuva kwe-registration ye-voters registration. So bebekufanele besikhayele ukuthi alibo uhulumende bezethu bakunanzelela ukuthi abanika abantu ithiwa bona abantu abasha abasathatha isupha ukwenza ethele bethi izithupha babe lama-thiwa futhi amahle kubana bayiqhubeke erejista ukuvota kungabedilemeshe. Sibona ngathi khathi abantu sebejunyiwa ngoba abantu abaningi bahlutshwa izithupha kuqala. So-ke sibona ngathi umumo lowo uzenza ukuthi ikakhulu kwezindawo ikakhulu lapha kobulawa le Matabeleland sigcine engxenye siluze amasit ama-constituencies because abantu abaningi kade besadinga izithupha. Ihlupho lwe-Matabeleland siyalazi zonke ukuthi kungalanibelela izithupha ngoba le ndaba leyana eguqura wundi ya-affect abantu. So uzanazi ukuthi abantu abaningi kade sebethela amathuba okubana bathele lezo zithupha but nxa sokuvalwa sibona ngathi hhayi kuvalwe masinya kakhulu.
Ye, kodwa siyibonile iZEC isithi kulohlelo lokuthatha incwadi zokuzalwa lezithupha olwandulela olokubhalisela ukuvota, kungabe kungasizanga lokhu yini?
Kwasiza kodwa kusizanga kakhulu ngoba ungananzelela laba abathatha izithupha ngoba ama-ministers amabili athiyene i-program lezi zihamba zithiye labana abantu babele namba ababezifuna ngelanga befike bethi engxenye hayi sina-100 kuphela abantu endaweni ethile apho kuthatha khona izithupha khona kubana sibona ngathi kweyenza ukuthi abantu abadinga izithupha abathelithwa bebalitshwana futhi nxa sebethethele zo zithupha futhi sebeqhuba bebehambe ezoreti ukuvota labo balitshwana. So-ke kwanceda kodwa kakufikanga esigabeni ngoba saze satho ukuthi aluba uhulumende yananzela imiso for masters ngapha la abathatha izithupha bayirejista ngaba lokunanzela ukuthi bangabile limit bafumeka abantu bathathe kumbe yi-200 ne-500 ngoba kwakuthiwa i-Bleach manje i-Bleach nxa futhi kuyiqhubeka isinqonda abantu futhi hayi asifuna 100 sokufaka phela kwabe usuzala komsithisi. So kwancela kodwa kuncedanga kakhulu yikho thina sithi hhayi njengoba lolu hlupho lwezithupha loku luqhubeka angabavulela kwancane le bali yaqhubeka kuseptemba enxa yebazo bavala seyingo-August ukuthi etlisa abantu sebengaqaidilimination ngoba kathesi hhayi sibona ngathi kube ngozi yokuthi singalahlekelwa ngamanye ama-constituency.
UMnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Zimbabwe namuhla limanyana lamanye amazwe aseAfrika ekunanzeni usuku lweAfrica Day, kodwa akusilokhefu. Usuku lolungo lokuthakazelela ukusungulwa kwe-Organization of African Unity ngomnyaka ka-1963. Lumanyano usubizwa ngokuthi yi-African Union. Sibuze incwadi kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube ukuthi lubaluleke kanganani lolu suku.
Leli langa liqakatheke kakhulu embalini ye-Afrika. Kulilanga okumele sonke sikhumbuzane ngalo injongo yempi yenkululeko ayeZimbabwe kuphela kodwa iAfrika yonke jikelele, ukuthi kwakuwukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethela, kungabi lamaphathi avinjelwa ukukhampeyina, ukuthi kungabi lendlala eAfrika, kungabi lobuyanga, kungabi lokusweleka kwemisebenzi. Injongo kwakuyukuthi abantu bakhululeke, kuhlonitshwa umthetho, kuhlonitshwa amalungelo abantu. iAfrika mhlaka 25 May 1963 yathamanyathelo awukukhululeka, hayi ukukhululeka kuphela kubelungu kodwa ikhululeke njalo kuma-dictator abantu abamnyama asebusa namhlanje. Laba abasezihlalweni ngokungafanelanga bengangenanga ngokhetho olukhululekileyo baphikisana lalolu suku lenjongo ze-Afrika, kumele khona lokho kulungiswa.
kundaba zokulondoloza umbuso okhululekileyo lokuhlonitshwa kwamalungelo ezwekazi le-Afrika, i-African Union kumele idlale ndima bani kahle kahle?
I-AU ilamandla ewaphiwe ngamazwe e-Afrika, kukhona okunye engenelisa ukukwenza njengamanje. Angeke iguqule umbuso weZimbabwe isuse ifake omunye, kumbe iguqulelwa umbuso ifake omunye. Imfitshane kulokho isadinga ukuthi iphiwe amandla okuza kwenza ukuthi ikwazi ukusebenza ngendlela ezaletha idemokrasi, letha ukhetho olukhululekileyo, letha inkululeko e-Afrika. Ngalesi sikhathi bekungafanelanga ukuthi kube khona abantu abasancindezelwe ngabanye e-Afrika ngokohlanga, ngokomhlobo, ngokolimi abalukhulumayo. Kodwa yikho esikubonayo e-Afrika ukuthi kwakhitshwa abantu ku-racism basebefakwa ngaphansi kwe-corruption le-tribalism. Yikho kubanga izimpi e-Afrika, yikho kubusibuyisela emuva. Kusamele kulungiswe lokho, akufakwe kube injongo yokuqala phezulu ye-African Union ukuthi akukhululeke wonke umuntu e-Afrika, kungakhathalekile ukuthi ukhuluma luphi ulimi. All of us sikhululeke, ngaleyo ndlela kuzalunga izinto zonke.
Umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. INews Day ithi iConstitutional Court inqume ukuthi iminyaka yokuba umuntu abe lelungelo lokuvuma ukuya emacansini, i-age of mutual consent ngesiNgisi, isiqala umuntu eseleminyaka phose engamatshumi amabili 18. Linkantolo yenyusele iminyaka isuka kwengu-16. I-Chronicle ithi osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga usethumele amazwi entuduzo emulini yenduna yelupane uChief Mabhikwa obhubhele engozini yemota ngesonto. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7. Linjani? Linjani basakazi bethu lisakazela indaba ezingathathi hlangothi? Hayi, siyazizwa mpela, siyazizwa ezenzakala eZimbabwe, siyazizwa. Hayi, khona kunzima, khona kuzima kulela lizwe leZimbabwe lana. Kusazothatha isikhathi ukuthi ilunge, silungisa kuso abantu abanjabo emasoni mnankakho. Hayi, kusazothatha isikhathi mpela ukuthi lizwe lelana lilunge. Ukuqala umntwana akafundanga lona muntu. Yinto yokuqala abantu kumele bebeyazi, umntwana akafundanga. Wakwambona ngapha upresident olelizwe labantu abahluphekayo ohayi ndiza ehambe eyi-1 leyo ndiza. Indiza leyo ibiza $1 million, kude khethi kuhayi ndiza ebiza imali engako ehambe yedwa, ehambele into ezingelangqondo nje. Fathi besesikhathele ngayo, sesikhathele 2023. Hayi, kumele ukuthi abantu bebone ukuthi bavota ngendlela eqondileyo. Kumele babone abantu ukuthi bavota ngendlela eqondileyo. Iphathi leyiphumile ihluphekisa abantu liphathi. Kwabantu bagcwele amazwe nxa iphathi leyeZANU-PF.
Linjani balalela bahle kuStudio 7, lonke ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abe-CCC, CCC bandla elihle, meleke ibandla elihle, CCC Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi, silitshayela izandla bafundi bema-universities, kodwa lathi-ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike, bazali abangazange behambe ku-strike, ngoba i-strike lesi besisinceda kungase nani. Izano mina ngabazikhukhumize bethu abantu abastrikanga. Inkinga nansi, istrike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized, kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrikile ngobuningi, ngoba khayela nini, emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwana. So istrike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrikile. Bengagijimela ukuyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange bejabulele ukuhlala emsebenzini, bahambile ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile, ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo. Kuze kungikhumbuze umprofeti weBhayibhelini u-Isaiah, linabantu bezanu. U-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo, izinqola zenzokwethusela abantu abampofu, lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. iZANU-PF isiyehlulekile since 1980, ababusi bayo sebeze befana loNebuchadnezzar. UNkulunkulu uzondile, uNebuchadnezzar wadla utshani for 7 years.
njani, nivuka njani, nivuka njani, baka Studio 7, siyabonga mpela, ngohlelo lwenoluhle kangaka, olusisendele izindaba, siyabonga mpela, dikhuluma lo patience, nisebutswane Haburon, dikhuluma lo patience, nisebutswane Haburon, siyabonga mpela, ngosekelo luhle lwenu, siyabonga mpela, olusisendele izindaba, siniliza sazisa, ngwenzakalayo elizweni lethu.
Salubonani Studio 7 okhuluma uJay Moyo engajabula le audio mayifundiyo siyezwa labakhulumayo lapha lobaba lo othi abantu abangavoteli TPC yena akakwazi ukubiza legama elithi TPC so uthi abantu abavotele imthwakazi angakwenzi yena akavotele yedwa imthwakazi imthwakazi thina siyibhekile ukuthi sekudene ukuthi ngawina lapha nje asingathuthi chukela imali ingena kwakho baba ubususithi lakithi liyangena lilethwa imthwakazi so sicela ukuthi kungene iphathe zancedisa wonke umuntu waseZimbabwe nokuthi usitshele ukuthi ufuna ukuncedisa emandebeleni thina sifisa ubandlululo elizweni ubandlululo lungeke lusilethele lutho elizweni so yekela ukuthi udonsele abantu endaweni yakho engeke iwine asisafuna ukudlala isikhathi sisekho la umuntu omdali ubekele lo lo baba lo unhlanhla mahlangu lo yaselupane khathi usobhuko njani obaleke elizweni lakhe esiyaphandle Francis Town ngaphuthi usobhuko abantu bamelwa mbani khona elupane sokuzima la ubuyelanini emakhaya malile ezikhundla ngathi
Salubonani basakazi nani balaleli beStudio 7 ngophela uqinisa lo khulumayo waselupane eJabiwa eGhana ibalaleli nani basakazi nje beStudio 7 into elandwe ngumnankagwa kunye neqembu lakhe leli cabinet yakhe lesizalent ayikho nje bazivakashile nje bayakwenza ngazi noma bayakwenza ishopping noma bayakwenza window shopping ngoba akunanto nje ephathekayo abazoza nayo kuphela nje ukuthi bazihambele nje ngabe ithanda uhamba ngoba akekho noma ethu eyabiza abantu ukuthi bazo investa eZimbabwe akekho umuntu ongathatha imali yakhe ayifake edesert ngoba eZimbabwe lamhlanje umthetho wakhona uyakhiwa kusasa uyadilizwa ungaqedakali ukuthi kade udilizwa ngayiphi indlela udilizwa kanjani kade wona uze wakhiwe kanjalo bewakhiwe ngayiphi indlela bebewuhlalele kanjani bewakha lo mthetho eZimbabwe ngoba imthetho yakhona yonke is temporary yonke nje into yakhona eyenzakalayo is temporary ayikho into epermanent eZimbabwe eyenzakalayo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Siziphethe ngezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ibika ukuba umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi amazwe angelani lempi yakwele Ukraine asithwele nzima ngomthelela wezijeziso ezetheswe ele Russia. Umsakazo munye uthi ugatsha lwemelika olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe olwe State Department luthi imelika ayikaguquli indlela ephatha ngayo ele Taiwan ngemva kokuba umongameli Joe Biden ecunule ele China ngamazwi akhe okuthi bazangenela ngezikhali bavikele ele Taiwan alubana lide lahlaselwa ngele China. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulo wesilisa ovuke ubhofa eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi bonke abafileyo bangu 21 Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi emkambo kahulumende nxa liqathaniswa lemali yeMelika. abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kubi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.